isinqumo se-ZANU-PF asisimangalisi futhi kasisethusi ngenxa yokuthi siyabazi ukuthi bona bangabantu abanjani. Sonke siyakwazi ukuthi uhulumende we-ZANU-PF uhulumende wababulali, nguhulumende wabantu abaphila ngegazi abangaphikiswayo, bangabaphikiswa uyabulawa. Nguhulumende ogxile phezu kwesisekelo segugurahundi amakhanda ngu-20,000 abantu ababulawayo. So kangikholwa mina ukuthi ubhinywa njalo angafuna kube lemthetho emenza ukuthi nxa ebulala abantu abebheka emuva ecaza kumbe ukhona ombonayo osengangenela aphambanise ukubulala kwakhe abantu.
Nomzana Nemba Wari, nansi indaba.
Hayi, ukuyajabulisa ukuthi iZimbabwe ithethe inyathelo elinjalo ngesikhathi lapho amazwe manyana ukuthi kulungise indaba yamalungelo abantu. Khabesi nje konje kule ndaba ezidlala abantu ba-Palestine Israel, abantu bayabulawa ma kunjalo. So kuyi-topic or indaba esobhudlini okumele ngabe sonke siyancedisana ukuthi sisixazulula. Ngikhangele impendulo zikasikhulumeli kamongameli uJaramba ekhuluma ngalokho. Uletha izizathu ezibalisa ukuhlaselwa kwemidiya njengokuthi-ke ihlaselwa kusetshenziswa leso sinqumo esikhona esesn esekuvikela amalungelo abantu. I-athena lelo lungelo alisola amazwe wona, lungelo elibhekane le-America nako-UK.
Nomzana Ncube uyatsho lapho uNemba Wari ukhuluma ngokuthi isikhulumeli sikahulumende uBabu Jaramba uthi yena bavote besala ngoba bayakwazi ukuthi iAmerika ilamanye amazwe athuthukileyo afuna ukusebenzisa i-resolution le ukugenqula ohulumende bamanye amazwe njengalokho esikubone kwele Libya. Ungathini ngalokho?
Uyabona abantu laba kumele baphumele egcekeni. Zikhona izinqumo abazisayinayo like ama-conventions around suppression ye-terrorism. Okwenza basayine masinyane kwe-terrorism ukuthi bona engqondweni zabo uhlala i-terrorist kumuntu ophikisa bona kungabantu be-opposition kungabantu abanjengathi abalola amalungelo. Kodwa nxa sekulemthetho ekhangela ukuthi bona babuse kuhle, vele kabekeli ukuthi khona i-America sifuna ukuthi isigemuto. Bakhohlwe ukuthi ezikhathini eziningi uthuli olususwa i-America luphokuba luthuli eliphokuba khona nje uhubu lukagcotshane. Kuyaba kukhona okwenziwa nguhulumende yena loqanjwayo endleleni abusa ngayo abantu bakhe engabaphathi kuhle, baphatha ngochuku ebabulala. So iZANU-PF kayisoze vele ikuvume ukuthi kube lo muntu obaphambanisa inxabulo labantu ngoba bafuna ukuba ngontando kayiphikiswa. Bafuna ukuthi babe bevalele abantu elizweni ngemthetho enjengaleyi bakubulala abantu kungela muntu ozabaphikisa. Uzananzekula ngesikhathi segugura wonde abantu bafa, umhlaba uthule, umhlaba ukhanyekele, yikho abakufunayo.
Nomzana Nemba Wari bathi olecala ngohlala eJojobele iZimbabwe uhulumende siyazi ukuthi ulodaba lwakhe lwegugurahundi. Kungaba kuyilo yini olumqoka olwenze wavota esala ukwamukela isiqondiso lesi mhlawumbe cabanga ukuthi lizavuka lelo cala?
IZimbabwe ilamacala amaningi kungalandela legoshethwa i-constitution ya-2018 kumba i-commission yokupholisa amanxeba ye-reconciliation wasuka ku-constitution ukuthi kuzakhangela kuphela amacala aqala ngo-2018 kusiza na. Amacala awethepho lika-08 siyemuva kusambathina igugurahundi akusekho njani ukuthi-certificate. So you find ukuthi situation ukuthi njengelizwe asifuni ukuthi cazile indaba ezifomphakathi.
Mnumzana Ncube, ngize kuwe siphetha ingxoxo yethu, alubana elalela ubaba uMnangagwa ungathanda ukuthini kuye?
Uyakwazi inkosi uzama ukukhuluma noMnangagwa ufana lokutshaya idwala uba le dwala asomtholalelayo noma elalele ngaze abantu bathinga kazabalalele abezwe azwisise izimfuno zabantu. Engingakutsho mina ngezekhulumisane loMnangagwa ngizakhulumisana nabantu bayishithi esizalwane zeZimbabwe ukuthi khona kathi sikulungiselela ukhetho ukuthi ukurejista abantu ukuthi bayebhalisa bavote ngo-2023. Ngizabakhuthaza ukuthi kabasuthi sibili kuhulumeni bayebhalisa.
Akuyiphethe mnumzana Nembawana.
Mna engakutsho ukuthi umongameli uthe ethatha isitambu uthi the voice of people the words like the word of God. I think ahambe ngaleyo ngahlelo alalele ukuthi abantu bathi.